isendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 31 kumpalakazi 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla, idale le-High Court namuhla lizahluza isicelo somkakhe kamsekeli kamongameli uConstantino Chiwenga esokuthi akhululwe ngemali yesibambiso kucala alethiswayo elokuzama ukubulala umyeni wakhe. Iningi lithi liyathokoza ngokugqiba u-2019 namuhla ngoba ubungumnyaka onzima, kodwa abanye bathi kubuvili bananjalo phambili. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court ukhangelelwe ukuhluza isicelo sikankosazana Mary Mubaiwa esokuthi akhululwe ngesibambiso sebheyili namuhla ukuze amacala akhe athoniswe evela ngekhaya. Umubaiwa ngumkakhe kamsekeli kamongameli weZimbabwe umnumzana Constantino Chiwenga, njalo ubotshwe kumaviki amabili edluleyo esetheswa icala lokuzama ukubulala umyeni wakhe kanye lamanye awenkohlakalo. Ababili laba bakhanya sebesehlukana. Umubaiwa ube phambi kwenkundla kamantshi izolo, njalo udaba lwakhe ludluliselwe phambili kumhlaka 14 ngoZibandlela. Kubika iphephandaba le-Herald. I-High Court iyo ezakutsho namuhla ukuthi uzaqhubeka evalelwe na eChikurubi Maximum Prison kumbe uzakhululwa. Iningi lithi liyathokoza ngokugqiba umnyaka ka-2019 namuhla ngoba lithi njalo lithi lizaphanga likhohlwe ngawo ngoba ubungumnyaka olukhuni ngenxa yokutshabalala komnotho, ukudula kwezinto, ukusilela kwemali emabhanga kanye lokusilela kwamagesi lamafutha ezimota elizweni. Umnyaka lo ubulendlala embi ehlasele abantu abaphose bafike kuzigidi eziyisishiyagalombili i-7.7 million abadinga ukudla ngokuphuthuma. Abanye bakhala ngokukhwela kwempadalo yabantwana besikolo besithi kabasoze bayenelise ukuhlawulela abantwana ekuvulweni kwezikolo kumaviki amabili alandelayo. Lanxa uhulumende ehlezi esithi ulenhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe, iningi lithi akulabuvelo obuba khona, njalo lithi kubuvilibana phambili. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Ziningi izinto ezingathi zibe lidibe ebantwini. Amafutha ezimota akhwelile kakhulu lo nyaka. Ekuqaliseni komnyaka besiwathenga kungamadola kamtini, kathesi sesiwathenga seyi-$18 kusiya ku-$18.50. Isinkwa besisithenga singama-90 cents kodwa kathesi isinkwa besiyi-$18.50. Ngolunye udubo oluthe lwahlangana labantu kakhulu. Then ngokunjalo futhi ukukhwela kwamafutha ezimota labana kubangela ukuthi intengo yemthova la ikhwele. Ungananzela kathesi abantu abaningi sebesisele emabhasini ayiwa lokho esele engamadola, kodwa ungananzela amabhasi lawana asuka minyane kakhulu njalo amelele isikhathi eside. Kathesi kuyatshiswa kuthiwa abantu bemelangeni bemelele lawo mabhasi, imthovu iyaligedezela ingelabantu ngenxa yokuthi singama-$5. Elize njalo udubo olulokhu luqhubeka ngolwamagesi. Endaweni eziningi amagesi ayahamba ekuseni ngo-5 ayebuye ebusuku ngama-10:30 kusiya ku-11 ebusuku. Phinde sithathe futhi udubo lwamanzi. Uzananzela kwidoko elingabo bulawayo amanzi alensuku zokuthi abe ngekho for instance yakuthi ngensonto amanzi ayahamba ekuseni ayebuya ngolwesibili ntambama, ahamba ngolwesithathu ekuseni ayebuya ngolwesihlanu ntambama. So ngezinye zendike zithi zikhona esikhona ukuthi uzathi ke uvulela lomnyaka olandelayo oka 2020 udubo luzaba khona kakhulu udubo lweschool fees ngoba indawo eziningi zikhwezile ischool fees zikubo 400 ama government schools zikubo 500 ukuthi ke amabhoarding akubo 4000 amanye acha ama 6000 kusiya khona.
Izakhamizi zizakwenelisa konke lokhu ngomnyaka ozayo ubona kusenzakalani abantu bengatholi imisebenzi lelabo iholo lingakhuphuki.
Udubo lukhona vele sohlangane lezakhamizi ukuthi sikhuluma kathezi vele kabasenelisi khona ukuthi bathenge izinto. Abantu abaningi sebeziphila ngokutshona benatha amanzi ezindlini khona ngoba ungananzeli impuphu generally impuphu oyithole ezitolo engingabhoda namhlanje yabi ngama-115-120 ama 10 kg le ama-$50 ukuthi i-subsidize yayikabi khona ikhona yayibona emgodweni ukuthi kathi kuphuma njani bona bayebeyithetha ngomsozi bekwazi but uyahlangana ke beyithengisa phandle abantu ngama-70 pound ngama-80 pound cash kodwa bethithi bayithenga ngama-50 RTGS yeswayipo. So basically vele udubo sebephakathi kwalabantu singakhangelanga futhi udubo lokudla kuphela ziningi izinto ezizaqhubeka zihlupha abantu. Ungananzeli into yamagetsi yona bevele izaqhubeka isiya phambili ngoba kade sihlangane le drought ngakuyukuthi imbangeke ukuthi vele ungabe lamagetsi ukuthi uzambezinto singathi ikaribha kayila manzi kutho ukuthi azaqhubeka amanzi akhona engekho ngoba kathesi vele izulu kalini idrought isikhayelane layo. So udubo lwamagetsi into ezaqhubeka okwesikhathi eside phinde sikhayele futhi udubo lwamanzi nxa livele izulu lokhu lingani njengakathesi ngoba kukhwamile la ukuthi ukuthi amanzi emadamu kawakho. Sizaba lodubo oludlula lolo esinalo kathesi ngoba already sesikul water rationing. So nxa kuzulu lingakananga kutho ukuthi ngamalanga la amabili amathathu esiya rationing azakhwela maybe yaze kusiba ngama-7 days or 10 days without amanzi ngenxa yokuthi kathesi sile-drought. Then uhlupho lwemthova ukudula kuzaqhubeka kudula as njengamafutha alokhu elandela i-interbank rate kutho ukuthi izabe lokhu ikhwela ifuel every week ayelokhu iqansa every week iqansa okwezikhulu fees kamkhulumi ngoba abantu abaningi abasebenzi bengasebenzi kwenjalo le mali labo abasebenzayo abantu bayithole incane kakhulu. Asazi ukuthi kuzohamba njani kumnyaka ozayo njengoba izikolo zikhwezile izikhulu fees nokudla lapho emashopu labantwana emabhodini nakudla kuyakhwela kufuneka ukudla ngale ma-boarding school sikhanya ukuthi udubo lolu luzaqhubeka unless mhlawumbe kuze kube lokunye okwenzakalayo joining i-Pirand i-community mhlawumbe imali yethu ibe lezisindo ngoba kwakhathesi abantu nakanti imali yethu babayikhangeli ngelihlo elihle.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Kusenjalo izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa lazo zithi u-2019 obungumnyaka onzima kakhulu kunhlangothi zonke zempilo. UBenedict Nhlapo usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana uTimothy Ngwenya odabuka esilobela osekukudala esebenza eMzansi uthi ibe minengi imizamo yempumelelo kodwa impumela mpu.
U-2019 ubungumnyaka onzima kakhulu kimi. Ziningi iy'nkinga nama-challenges ebengibhekane nawo emsebenzini. Ngethemba nokuthi u-2020 uzoba ngcono kakhulu kunalo nyaka esiphuma kuwo.
Umnumzana Junior Ngwenya yena ovela eKhezi emaphisa laye uthi bekukomnyama ubambile.
Umnyaka ka-2019 hey ubunzima kakhulu ngoba isimo somnotho hayi besingasihle sibili. Izinto ziyakhwela ngapha ama-permit la besilawo beswa renewa athi isikhathi futhi kanjalo ukuphuma nxa esephumile njalo aphuma sokulomnyaka owodwa ongasekho osudliwe isikhathi. Sithemba ukuthi ngomnyaka ozayo kuzaba ngcono. Thandazela futhi lokuthi ilizwe lakidlalo libe ngcono.
Umnumzana Jonathan Mbetso odabuka eBedbridge uthi bekukubi emsebenzini lasemakhaya.
Esikhathini esiningi izinto mazikhubuke emashopu siyabheka esibayeni ukuthi sibheke noma lingalithokazi noma ijongosi ukuthi uzongenisa liphi lithengise. Kodwa kulo mnyaka i-drought nayo ibinzima ingenele kakhulu uthole ukuthi awusakhoni nokungena nasesibayeni. So uthole ukuthi ekuthengeleni ifuyo ukudla nabantu kube kunzima ngoba nazo iy'nkomo zakhona ifuyo zakhona nazo zibe zingasathengiseki.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi laye uthi ngumnyaka ozakhunjulwa ngokuhlukumeza impilo zabaningi.
Abangane nomdeni zonke indawo wonke umuntu bezwakala ekhala kakhulu entweni eziphathelane nezimali. Abanye betholakala ukuthi balahlekelwe imisebenzi, abaqhathi bebesekise izinsuku zokusebenza, into ezifana nalezo nje kubukeke ngathi umnyaka lo ubengathi unzinyana.
Kanti ke sekubhekwa ku 2020, umnumzana Dumisani Leya uthi ukulungisa inkinga zeZimbabwe yiso isombululo senhlupho ababhekana lazo emazweni.
Mina isifiso sami somnyaka ozayo 2020 ukuthi sibone njalo kuvuka ispirit seactivism esike sabalaliso ngesikhathi sabo 2005-2007 lapho ekade kuzwakala khona abantu abasediaspora ukuthi bayaphikisa njalo bayawusola bayawugxeka umbuso weZANU-PF olokubambile eZimbabwe sokuze kuyi 40 years.
Kanti ke imbongi ungangezwe uthi kungama iziphithiphithi zengxabano lokuhlukumezana e-Afrika jikelele, izimo zizaqala ukuba ngcono emazweni kokuqela leZimbabwe. Mele 07 Johannesburg kwele South Africa, ingu-Benedictine Sapho.
The sounds and colors of African soil. Why is this animalistic behavior? Same as gender education. Getting to get the resources.
Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi umasipala wakoBulawayo semise inhlelo zakhe ezimqoka eziphathisa uZulu ezigoqela ukubuthwa kwezibi lokuhamba kwezimota ezithwala izigulane ngenxa yokusilela kwamafutha ezimota. Lanxa kunjalo iphephandaba leHerald lona lithi akusela kusilela kwamafutha ezimota elizweni. Iphephandaba leli lithi indwendwe ebezibonakala emagalajini elizweni lonke jikelele kazisekho. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani, salibonani, salibonani basakazi abathandekayo kunye nabalaleli bonke boStudio 7 okhulumayo ngohloniphana umoyo uphindiyese eGoli ngokuzalwa iphuma endaweni yaseNtebe eGwanda. Ngithi ngibulise zonke izihlobo zami, ngiqala eNtebe abantu bonke abakophindi ngelingabaqamba ngamagama emawali nabo bonke nje umuntu ozazi engiwakophindi ngiyambulisa. Ngiye lami ngiyabulisa nakhona le elukhwane ebukhweni bami ngiyababulisa khona le siyabonga laphana.
Bonani ku Studio 7, mina igama lami ngu-Adolf Shaba. Ngithanda ukufisela umndeni wami nomalume wami lapho okuzalwa khona umama ePlumtree lapho engikhulele khona koNdlovu. Ngiyafisela umnyaka omutsha ubuye kubazukulu bami abakoBulawayo eLobengula West, labo ngithi umnyaka omutsha ka-2020. Phinde ngiye kithi lapho engizalwa khona Empereni kwakomatarusa lapho kunobaba. Ngimfisela umnyaka omutsha ka-2020 omuhle ogcwele izibusiso. Phinda ngithi umnyaka omutsha kumngane wami uJoseph Chuma okoBulawayo engikhulelayo. Ngiyabonga.
Yebo, igama uChriston Mbesi. Ngithanda ukuyelela izihlobo nabangani zomnyaka kuphela. Abantu abangihlalanga nabo Christian Shaba bulisa abakhona basemzansi, abanye basekufane abasemzansi bazikhona nabobulisa abasekufane ngisekhesi thayi bahle kahle ngabomosha fisela umnyaka olishukela 2020 akhuhle isihlobo labangane into wasonke sehlukeneyo. Yabonga.
Salibonani basakazi beStudio 7 nabalaleli, ngilifisela umnyaka omutsha omuhle ka-2020. Ngiyethemba lezi zinto eZimbabwe zizobe sezingcono njengoba sesiphila ngaphansi kokuhlupheka kulomnyaka. Ukudubeka kuze kwafika noKhisimusi abantu behlupheka. Mina ngiseJohannesburg, igama nginguRobson Mwale. Ngibulisa eNtumbane ubabami labazukulu bami bonke. Ngithi bebe lonyaka omutsha omuhle. Ngibulise lakhona apha eJohannesburg abafowethu nabosisi bami abalapha eJohannesburg. Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi be Studio 7. Hayi, siyaphila basakazi, mina uPhanda Moyo ebulili ma West Plumtree komnyama esigabeni kondolwani wathi makhulela wathi nine. Hayi, umnyaka ozayo kuzaba nzima mina ngendlela embona ngakhona ngoba hayi vele lo siqede nzima sokuthi sithu zalunga siyabe singazi ukuthi sithu zalunga ngoba kwenze njani. Ye, ngoba akulaZulu akulamali yindlala. Ye, hayi kunzima kakhulu umnyaka ozayo vele amboni siwuqhuba kahle sibili kuzaba lokunzima. Uzaba lokunzima kakhulu ngani izulu liyana abantu bebengathembele kulimeni inkomo zifile. IZulu kalikho akulatshani lakathesi. So namapolitiki akhona akazwakali. Bathonisa amakhanda nje abadala laba bathi siyalungisa lokhu siya. Yonke into isalungiswa. Yonke into from 2017 bathi bayalungisa. Namanje, hayi madoda, hayi siyabonga. Tindedele abanye siyabonga. Hayi liziphathe kahle bakithi sibekezeleni sisebenziseni imibono yokuthi singalikhulula njani ilizwe.
Yebo yebo msakazi omuhle, ngithanda ukubingelela igama lami ngiqhawuzise, ngibingelela izihlobo zami zonke, ngiyabingelela bonke abantu bezigande wonke, ngiyabingelela umnyaka omutsha ngokubona kwami umehluko awukho ngoba yona iparty ekhona manje yo yabe next year. So umehluko khona yakuphuma kuphi ngoba yonke into akona nto etshintshileyo. I-government yabisebenza iye khona manje, so umtshintsho yabukhona asibuboni.
Ngiyabingelela ku-Studio 7 okhulumayo uJohn Khumalo ngilana e-South Africa. Mina into engiyibonayo ngonyaka lo ozoqala ngibona inhlupheko edlula le ekhona manje ngoba singena kulo nyaka ozayo kungena mvula. Okwamanje akuna mvula enayo and then amanzi awekho and isikhathi sona lesi esikusona njengamanje isikhathi semvula. Uma imvula ingani manje kusho khonayo ukuthi ayisayobuya ine futhi imvula, okuyengibona ukuthi lokho ikhona kuzoletha inhlupheko enkulu kakhulu ngoba ngaphandle kwamanzi akunakuphila. Amanzi awekho nje zonke indawo. And then futhi okunye engikubonayo ukuthi khona la e-South Africa la kuzoba nzima kakhulu ngoba nakho nje siyabona ukuthi bayacwila nabo njengayo iZimbabwe leya. Akusenamsebenzi, abelungu abekho nabo bayahamba. Amapulazi lapha kunaka akasalinywa empty. Lapho bekulinywa khona siyabona nje masihamba lana ukuthi hayi akusenalutho, akusenabelungu. Nalabo indijana esele bayahlaselwa, babulawe, batshontshelwe izifuyo. Manje kusho khonako ukuthi kuzoba nzima kakhulu unyaka ozayo. Ngiyabonga ngingamosha isikhathi. Amen.
Labo ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iqembu labesimoslem abedlulise amalawulo ele-Al-Shabaab lithi yilo elithiye amabhomba adubuke abulala abantu abafika phose ikhulu eSomalia ngempelaviki. Uhulumende wakwele Botswana usecele inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zimphathise emkhankasweni wakhe okuvimba ukuzingelwa kwenyamazana zendle ngaphandle komthetho. Isicelo lesi siza ngemva kokubulawa kwabobhejane abalitshumi lantathu kunyanga ezintathu ezedluleyo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. odinga ukuncintisa emele ibandla eliphikisayo elama-Democrats kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo, umnumzana Joe Biden, uthi ulakho ukukhetha umuntu olilunga lebandla elibusayo elama-Republicans ukuthi abe ngumsekeli wakhe. UBiden uveze lokhu izolo esemhlanganweni wokudinga usekelo esabelweni seNew Hampshire. Okwamanje umnumzana Biden uncintisana lamanye amalunga ebandla lama-Democrats agoqela umnumzana Bernie Sanders. Lo nkosikazi Elizabeth Warren bedinga ukumela leli bandla kukhetho luka-2020 ngoLwezi. Ozakhethwa phakathi kwabo nguye ozanqikilana lomongameli Donald Trump owebandla lama-Republicans. Sivuze umgcinisihlalo webandla le-MDCT eMelika umnumzana Dan Moyo ukuthi uthini ngamazwi kaBiden.
Mina the way ngibona ngakhona, I think uBiden uyapolitika nje la, ngoba kusho ukuthi ngezinye indlela uzama ukuthi reach out to ama-Republicans ukuthi athole abantu abaningi ukuthi bamlandele, ngoba babembona elama-views angabandluliyo ama-Republicans. Kodwa ukuthi into engenzeka, well, angeke ngithi it's never, but angiboni ukuthi suke kwenzeka lokhu, ngoba i-politics ze-America zi-polarized kakhulu between ama-Republicans nama-Democrats. So angiboni ukuthi angakwenza eqinisweni, but kuma-primary la kungamsiza ukuthi abonakale njengo-leader o-moderate.
Kodwa emizameni yakhe yokuhuga ama-Republicans lapha, kasoze aziphazamise yini azixotshele usekelo lwama-Democrats olwebandla lakhe, ngoba maningi ama-Democrats angafuna ukuzwa kukhulunywa ngama-Republicans.
Yikho la ngitsho khona ukuthi yi-risky okuzomele uyabe eyithatha, kodwa kumele sikwazi ukuthi kulabaningi abangama-independents abaphakathi naphakathi kwama-Democrats, and usually yibo okuthiwa ngama-swing voters. So I don't think ukuthi uBiden lapha ucabanga ku-short term la eduze for ama-primary within ibandla lakhe lama-Democrats. I think ucabanga lana long term, mase kuyiwa ku-national vote ma kukuthi vele uyabe sekhethiwe, ngoba ngempela yena uzibona enguye vele ozokhethwa kuma-Democrats, ngoba I think ukhangela ama-polls atshengisa ukuthi hayi ule-lead enkulu sibili, ukuthi kuyathembisa ukuthi nguye ongakhethwa ukuthi amele ama-Democrats.
Wena ubona kusiba nguye yini okhethwayo?
Well, mase siya ngama-polls the way angakhona, kukhanya nguye sibili olidayo kuma-polls amaningi. Kodwa siyazi ukuthi ama-primary wona adecidayo ukuthi ekugcineni, ngoba I think sabona even isikhathi sika-Obama around isikhathi lesi kwakungakacaci ukuthi nguye ongalida, ngoba kwakulabanye ababephambi kwakhe kuma-polls. Kodwa kuthe mase kuyiwa kuma-primary waqala ukuthi athole abantu abaningi abamsekelayo. So okwamanje kubonakala ngathi nguye uBiden, kodwa hayi angeke ngisho ukuthi sekudefinite ukuthi ngempela nguye ozokhethwa ngama-Democrats, kodwa kuyathembisa okwamanje esayidini la.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo webandla le-MDCT khonapha eMelika.
Jerusalem, ikhaya lami, ilondoloze, uhambe nami, sungangishilana, Jerusalem,
Lingaba livuka njani kundawana zonke zelizwe echolocho Plumtree Blawayo Kezi eHarare Gwanda nitswile buya ne Bidbridge siyalibulisa siyalibingelela siyalithanda lonke ngalo lusuku bakithi okulilanga lokuchina lika 2019 Ubu ngomnyaka onzima mpela ebantwini abanengi. Sibethemba umnyaka ozayo uzakuba ngomnyaka olempumelelo kini lonke. Siyabona laba ku Facebook lapha ababukeleyo sithanda ukulibonga njalo kule kulobani kulopolite ukwakuba maphosta ubukele siyabonga. Umusa mazvuko twena babankomo good morning and happy new year nami ngithi mnyako omusha mazvuko uyaqhubeka uthi bese ngithi happy new year ku family ya kumathema yonke esenkayi kanye nabalaleli be VOA ngithi bangene kahle ku 2020 precious nyembezi masuku twena amavuko omsakazi Hayi sesithemba ukuthi 2020 uzoba ngcono provided abaholi bethu bezinuke amakhwapha besikhokele ngokweqiniso Mandla Joshua Yoram utwena livuka njani msakazi wethu ngibuka live from South Africa Siyabonga Mandla uyaqhubeka uthi siyabonga ngomsebenzi omuhleli wenzayo Sibusiso Ndlovu indlovu enkulu Uthi wena linjani msakazi happy new year inzima impilo kwelakithi angazi abadedi ngani laba abasiphetheyo ngoba labo bayabona ukuthi bayehluleka bekiwe spanda uthi wena siyabonga msakazi sivuka live sise cholocho komsikana kunjani cholocho spanda Queensman amadongo tilivuka njani basakazi libe lomnyaka omuhle. Mthandeni mkondisi Chibalo utwena vuka njani nkomo hayi ngiyavuka emlaleli. Nkosimazi utwena baba nkomo amavuka ngosuku lokugcina ku 2019. Baba nkomo mna inkulumo yami iqonde nta kubaba ugawule. Ngimzwe ekhuluma izolo baba gawule sicela ukuthi uma wena udlile wasuta uyekele ukukhuluma into engasiqiniso nkululeko nkusta uthi wena yiyo eyoku hlukanisa unyaka lentunga yebo kunjalo thembani jiyane morning komo ngibuka ngise homestead ematopo Master KG hamba nomcebo ngengoma emnandi besigqibela ke uhlelo lwalamhlanje ingoma ethi Jerusalem singakehlukani sikhangele bezihamba phambili Italele High Court namuhla lizahluza isicelo somkakhe kamsekeli kamongameli uConstantino Chiwenga esokuthi akhululwe ngemali yesibambiso ukucala aletheswayo elokuzama ukubulala umyeni wakhe Iningi lithi liyathokoza ngokugqiba u2019 namuhla ngoba ubungumnyaka onzima kodwa abanye bathe kubuvili bana njalo phambili Kwanelo kwamanje likhumbule zikhona izakusihlwa ngwa fast 7 na mina elani yasivaneni kusasa mhlaka 1 emnyakeni omusha brand new olivalelisayo kwamanje ngontungameli Nkoma. Itshone kuhle.